voters roll babuDube yiyo evotayo kuvota yona iphinde ivale amavoti iphinde iyegcoba abantu bafaka ezikhundleni yikho kulohlupho khona ungaze ubone into vele izano engafuni ukuthi iyenzeke into esiza yona ukuthi ihlale isembusweni ngoba uyazibuza ukuthi umthetho nxa uthi khona ivoters roll ayibe released kodwa ingenziwa that is a big problem. Electoral law is fairly okay, but the electoral procedure is problematic. Yikho lapho abantu abaphiwa khona umbuso, i-kingdom yona le ekhona, iphuma ku-voters roll khona.
Manje pho kuyagcina ngani njengoba abantu beyifuna kangaka i-voters roll?
Ukugcina kwakhona mbonathi kuza kuba nzima ngendlela yokuthi uyabona ukuthi indlela izanu eyenza ngayo kodwa uthola ukuthi abantu bayisekela isenza beyibona ukuthi into eyenzayo imbi baphinde futhi bayisekela ukuthi ithi mayiqila nge-voters roll ibambanisa labanye abantu abazayivumela so ke yikho lapho kulohlupho khona akuthembisi ukuthi kuzalungiseka okuyinto kwakhona uhlupho lukhona kukhulunywa nge-electoral reform isikhathi esiningi i-opposition ikhala ngayo otherwise i-electoral law if you read it mina I think it's fairly okay but the electoral procedure yiyo ehluphayo ukuthi uyabona right now umthetho uthi abu-release i-voters roll but kabayi-release in the procedures indlela abenza ngayo umuntu ufika azenzele akuthandayo kodwa umthetho ukhona uyayibona into yakhona so ke kulohlupho kokuthi kungalungiswa njani okokulungisa koko yikuthi abantu loba i-voters roll bengayibonanga bayevota in numbers against khona lokho okwenziwa izalo
kodwa nxa ivociweke i-voters roll kumele kwenziweni
uhlupho ke lukhona apho ukuthi i-voters roll nxa ivoxe njengalokhu esake sikubone ufice kuthiwa kulo muntu le engxenye le 120 years obevota this thing is a challenge babuDube ngoba umuntu ojayele phela ukwenza lokhu kakuqalanga even ngo-1980 yinto ezazisenziwa abantu besentini ukuthi izinto zenziwa ngenkani la namhlanje lokhu kusenziwa izinto ngenkani lokhu esibuswa ngenkani njengesikhathi sikaSmith umehluko kawukho.